kuthezwe kubo abafowethu. Ngiyabongela lokuthi bavume ukuthi hayi sasivele sibona into le phambilini. Bona sele kubonele sokusobala ukuthi into le yasigugqule ku-MDC yasizimele sayibumba ngomnyaka 99 yaba i-MDC eyihlalekela yezanu PF. Yikho sifuna ukubuyela khona laphana sasivele sisungulele ngakhona ukuthi sifuna ukuba liqembu elitsha elilombuso wabantu ukuthi amaqhinga bekhulumile. Ikakhulu into esizihlosileyo, into ezifana ne-devolution ukuthi amandla, nxa urhulumente ebusa amandla kanye ezabelweni. Into yokuthi nxa kubuswa umuntu abekhethiwe kabe nesikhathi esithize abusa ngaso, urhulumente engangeneli ezintweni zamakhodi. Into zomthetho, urhulumente engangeneli kube nomthetho ongazimbala, ongazimhlobo, ongazibufazi budoda, ongazibulima, ongazini. Urhulumente ngalowo uyini urhulumente esizame siyawufuna. Yikho sesizimisele ukuthi simanyane silwele khona lokhu esezimisesihlose ukuthi sikulwele ngo-1999.
Asisoze sibone yini baba Mzila phambili kusiba lokudabukana phakathi esivame ukukubona kuwonke amabandla eZimbabwe.
Ongabuya kuvele futhi khona ke sakubonayo ngo-2005. Hayi, kungangcono sihlale sobabili kumbe ngingasihlale yedwa mina ngokwami ukuthi angeke ngasebenzela ukuthi umthando kayiphikiswa. Akathenga umgabe sithi siyamkhipha, sibona umuntu umthando kayiphikiswa futhi simdalile.